Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mntwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 11 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kaMuyi uBimbayi Tsvangirai Java obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgabe, kathi athi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze.
Lokusipha inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi.
Izifuyo azilamanzi, usikhwamalele umfula awula ezini, amanzi onyaka izula zange line, awuzange ugeleki. So akula siziba ngithothone sisodwa.
Lingakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Java obemele iGlenview kudale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabephuke inhliziyo ngudokotela Alex Magaisa ofundisa ezomthetho kweleBhilitane. Kuthi uMuyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo ezaqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla le-MDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni beTwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kaMuyi uMorgan Tsvangirai. Kulabantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kaMuyi njalo lebulenjeni bokuxhumana obeTwitter lezinye inkundla zikaZulu. Abalandeli bebandla leZANU-PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi obungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa nguMugabe. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimpila zantabanye. Bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe. UMnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala leSenate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgabe, kathi athi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize bechothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekile. Njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini. Nama-demonstrations ana ayekhona, ama-demonstrations aqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lehlupho, kodwa i-demonstration yaphambanisayo yile yabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilize izinto zabantu lanilani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi uhulumende seqaphele ukuthi kungapho nguyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokho kwaba khona ekuqaleni. Umehluko ukhona sibili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu labanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule?
Ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona, ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo. Ngitsho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi, abantu bayabotshwa. Ungathitshwa inxa yovelela kombo kobotshayina ucatshangwa ukuthi uyisipayi, uyabotshwa uze uyekhululwa ngaleso usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi awusomuntu olanda ukuthi enxa yokuthi awusiyo-terrorist umbaso uyabotshwa. Noma uthiya ngaphi kobo-Korea khona ngale kufike ucatshangwa lenxa yoyispayi vele e-America kumbe kobo-Russia uyabotshwa. phela kula muntu ongakhathala o ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwe nobufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokho besitha kuyenziwe lokho kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe emakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu kumele kuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathala ikhoti azimele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabhetha ngani phela abantu bengani bagijinyiswa ezimbabwe kunganakupheli lokhu babakhawula
mina kodwa tipsi ngiyamangala ukuthi kabe sesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kade abagidiniswa kodwa abagidiniswayo ehambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besefuna umthetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganise amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwiconstitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sokudiliziwe yonke into zodaza abantu sebeboshwa akukhangele nxa kukhangelisa ama-human rights yona labakhangela abayima-human rights laba abakhangele ekuqaleni ukuthi badlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadiliwa wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthifele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Bilivi Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla leZANU PF sixoxela esetsholojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kupho abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayide estritini bepitshulwa feyafeya abanye bekidinethwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonapo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umnangagwa afike ngaso kuphawa lokwenakalo sokwenzekiliwe emenikhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi rethi yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabela ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bazi bademonstrata kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye oku-serious kulalokhu so sithi ongcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engxa futhi singaphonse sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla leZANU PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli ukuyini okwenza kube njani
abantu laba babulisana okunye kuyabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongubulisana la yinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khonaukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulo bungcono uthoni nxa uzithuza ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzekiweyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza la abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wathijuluko napho kusanda mthuthu kusuke kuzaanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba nezililo kambe shuwa kuyabe kulo bungcono ngaphi kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisolwe okwenza into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisoleni into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngabe ephethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbelani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxela ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla iphephandaba leSweden libika ukuthi umkhokheli womanyana wamabandla aphikisayo we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uZulu kukhanya elakho ukususa ibandla leZANU PF embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umangoma uthi abantu sebekhathele ebandla leZANU PF iphephandaba le-chronicle libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingama-70 zamadola $70 million yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abacatshangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga If you let me Kwamanje ke sokuyisikhathi senu phela ukuthi sikhulume konke ke elikufisayo lingakhohlwa ukuthi kumele lifithize lokhu isibhono lokuyana okwe audio libese lisithumezela umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani kustudio 7 igama lami uCaroline Moyo. Angibonge kakhulu umsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa ngustudio 7. Okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala sivuke ekuseni sivuke ngama updates izinto ezenzakalayo. Njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa kustudio 7 izinto eziyabe ziliqiniso. Akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibizayo kustudio 7 kuyizinto zamanga. So ngithi mina qhubekani nomsebenzi omuhle lisenzela wona. Ngiyabonga kakhulu
msakazi. Ngabe laba abezanu abayibabazithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo, ngabe bayakapitaliza nge-open arms ze-NDCA basondele kiyo bakhulumisane layo, ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza kona, ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli wababo ukwehluleka kwabo. Manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli zona zibona ingani lokhu kulimaza i-MDC. MDC kayikho kulokhu, ayibusi MDC, kakula muntu okhangelele lutho kiyo. Kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esihlalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona, kuthi ngabe layo iyakunanzelela isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le-way forward ecacayo. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda kasebenzi bacabanga ububi kuphela, yikho lakhathi esibelokhu bethwela amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC. Bona yibo abaprove ukuba iziphukuphuku ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwa into eyodwa. Ayingani yena umntwana asilokuthi udali ngalindlela ungamphindisa kathathu kane, ungabona kusehlula uyamhlalisa phansi. Manje bona bayazifaka babuye behluleke. Khathesi ilizwe selizele izintshaka ngenxa yabo. Alaba abantu bafuna imithandazo lami. Ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa. Ngiyabonga msakazi.
Ngiyavuka balaleli, hayi thina siyavuka. Hayi mina ekukimi bakithi ngithi udubo wesikilo hhayi lunzima olwama-prize. Ngingazi kati labo kokuthiwana bazanqumisa bekhangela ama-prize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela, ngoba lapho esithenga khona kulezi tolo zezanu PF aziduri aziduri, impuphu i-50 106. So asikwazi-ke kukudura kuba nabo abaphansi kwakhona. Manje abanye benzeni? Akunzima shiwa sizwafa. Hhayi isone kahle.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ngendaba elisithumezela zona nsuku zonke eziliqiniso. Hhayi eZimbabwe lapha kunzima, akuthembisi sibili ukuthi evening one day kuzokuba right. Kuzo nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayabotshwa, abanye bayalindwa emagedini, imota zifake emagedini abo, umuntu ezeqinisese sabe ukuhlala emzini wakhe ezebona okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke. Kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kancinci? Khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu sekupaka imota uthule zwini. Angithi ma kulento oyifunayo emuntwini yafika ungena emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo uhambe, or uthunyiwe mayele cala umuntu usho lokho okuthunyiwe, nothi uthi ufika upaka imoto egedini lomuntu. Umthetho wangabona lo asiyonto eraiti abantu abayenzayo la abantu bezanuphefu la, abazama ukuthi bebe ngabantu abalomthetho abahloniphayo. Ngeke uphonge ufike umegedini lomuntu ungayazi into oyilandileyo, khuluma okulandileyo uhambe. sizosicela bakithi zanibese besihloniphe bakithi sesidingiwe ngayo thina abazama ukuwekela ukuhlukumeza abantu khathele serious ngiyabonga ukhulumayo ngendlela esihlezini lapho kubulawayo.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa i-WhatsApp number yethu u-012024650318. Ulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yes, ke sikhangele-ke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi, ukhwamalele umfula awula ezini, amanzi lonyaka izulu azange line, awuzange ugelezi. So akula siziva ngitsho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanatha kizo, okukhombisa ukuthi zizakufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihambe imango emikhulu kakhulu lapha ezilama otholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo so kusenza ukuthi abadala bevalele inkomo okwenza ukuthi inkomo zizazi ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi liyenzani ukuthi inkomo zingafi ezinengi?
Kunzima kathesi, abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu, amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kuyalokhu za zibe ziningi zakhona ukunatha.
Singathi-ke nxa sikhangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo
thembo kubi. Inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule drona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile, abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazisila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapha amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amazihlanga ankhona ade kagcinanga engazange nethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abatshengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Sike sibone ke ezibhadalane le Melika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon owaphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungethembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kurhulumente kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samaDemocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idale leCongress lithi uhlangothi lukahulumende oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller owayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamaDemocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamaDemocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi. ngaphansi komthetho wakwele Melika ukuthonisa umongameli edale leCongress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lamademocrats abanjengabo bakhokhelayo edale leCongress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edale leCongress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona, angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment, ngoba ama-Democrats, I think, even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache, ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats, but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrats ukuthi Trump kumele impeach. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Check up esithi at least we need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi avumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that impeachable.
Kodwa ke nxa sikhangele sibili njengakhona kuke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethi zazinika i-Judicial Committee. So ubona ngazani kungasebenza yini ukuthi amanye ama-Republicans egcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana no-Trump kusiwa kwi-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanisina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula, ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi uTrump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakhe uComey owayenguye leader we-FBI. Konke khona lokhu I think kuzoqala ukuvela ke manje ukuthi kwakuyi obstruction. Bangazama ukuyimpeach bahluleke, definitely then kuzoba affecta ngokhetho, ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-tech yona leyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza, ngoba I think uTrump angaba le-field day ingafila. I think uzobe sele upper hand, ngoba uyabe sekubonakala ngathi ngumuntu obe accuser ngama-Democrats ngendlela ezingacace kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Sizama ukuthi sihlanze amasiko ahlukeneyo e-Afrika, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Njalo nje abantu bawemsele kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Le ngoma ikhuluma ngokuthi asibambaneni Africa, Africa unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo, we are Africa. Nxa ufuna ukubona abantu abajabulileyo, abazikholiselayo, we are Africa. Africa is the best continent. Lapho wonke umuntu angakucabangela from igold yonke into. Itsho njalo ke le. Siyaziqhenya nge-Africa. so le ngoma ebizwa President Freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni okuzobe ne-democracy ukuthi umuntu nxa eselizweni lakhe engabi lokwesaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo uPresident bengadlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu. Njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So ukuze abantu bencedisane kwenza ukuthi kuqhubekele phambili. Abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumele uPresident ezekile. Well, along those lines.
Lapha ke umculo oka Blessings Nqonkomo, uBlessings Nqonkomo uBlack Messengers Afro Band. Kuthi ke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi. Sizwe ke ukuthi abantu bathini khona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo. Khumbulani Ncube uthi into zeZRPF ziyahlupha bafowethu. Kuzobuya ke umusa mazibuke ukuthi ugawule lamdlali emfakeleni uhlelo Dube yelina. Othi nguphendule simfakele kwenzethi phela abantu nxa bekhuluma babe le mbono etshiyeneyo. Stephen Kumbutsi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sibulile kakhulu ke unjani kunangapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes, phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lathi ukuthi siphileni sibaningi. Asiphindeni futhi ngomculo siwuzwe umculo uyangaphi. Ye sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa ke lengxoxo esiyenze lo mculo uBlessings Nqo Enkomo weBlack Messengers Afro Band. Sizalethuka nothi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kamoyi uBimbayi Tsvangirai obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mugabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo uNkipsi Dube.